lokho kuphume komunye womhlangano eqhushwa ngabenhlanganiso ebona ngelungelo lezakhamizi eHarare Residence Trust HRT yokukhulumisana ngokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lokufundisana ngelungelo labantu lokuyahlola ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Omunye wabangene eminye yale mihlangano owenzelwe endaweni eyaziwa ngokuthi Area D Community Center emzini wemavuku ngugogo unkosikazi Gloria Nyathi. Unkosikazi Nyathi uleminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu yokuzalwa 65. Uthi lo nyaka kumele kukhethwe inkokheli kukhangelwa imbali lemisebenzi yayo emizini le, hathi ngoba ngowebandla elithize.
Akube ngumuntu olelungelo lento ezenzakalayo phakathi kwabantu, endabe ngumuntu ozasikhangela kakuhle ukuthi nxa silenduveko zethu asilungisele kakuhle. Ikhwe ngubona ukuthi kungaba yinto enjalo. Laba bakhona kathesi banceda, kodwa njengami ngithona nje ngisendlina ngandanguhamba ukuthi mbone ukuthi kuyini okwenzakalayo. Angingaboni ukuthi ngathi ngiloncedo olunjani, kodwa engceba zasinceda ngona.
Uthi kunje uphila nzima ngoba usekhulile, njalo sekusengezwa ikuba buthakathaka emzimbeni ngemva kokulimala kwakhe engozini yokutshaywa imota ngomnyaka ka-2016. Uthi kalukho losizo alutholayo oluvela kwinkokheli endaweni lapho ahlala khona, kungakho esithi kumqoka ukuba kukhethwe inkokheli elozwelo yokusebenzela uZulu lokunakekela asebekhulile njengaye labakhubazekileyo. Kwasekelwa ngugogo unkosikazi Aida Banda ongumfelokazi oleminyaka engamashumi ayisificaminembili eyide yokuzalwa eyisakhamuzi semzini wenyu mabhuku. Yena-ke uthi ulethemba lokuba kuza kuba ngalelo kuye laba njengaye kungangena inkokheli ekhethwa ngekwenzela uZulu.
Manje ngihlala lo mntwana wamona lo ontesemu kasebenzi kakala ngisho yona isenti kalayo imali esiyizuzayo ngiyenasa $30 yiyo engiyiphiwayo 30 phakathi kwemali yenasa kababa.
Asebekhulile laba bathi sebediniwe inkokheli ebathembisa uZulu lomhlaba kungekho ekwenzayo ukunakekela uZulu lapho isingene esikhundleni. Yimele isidwo 7 ngiseHarare, inguMavis Gama.